abantu abaningi babanjwe yithudo kodwa ushupho luba khona ngenxa yomumo womnotho kugcina kungazakali ukuthi inani elibanjwe yisihudo linganani ngoba abantu bagcina bengafinyelelanga ezibhedlela kumbe emakliniki kodwa phose amalokishi wonke abantu bayakhala ngesihudo esibabamba ukuthi bagcina bengasazi usizo abantu bacabangela ukuthi kumbe amanzi maye sebuya buye le rusi kumbe vele yona imithi yangkhona kayisakwana
manje bona labo ababanjwa yisihudo lesi bagcina besila ngemva kwamalanga amangaki
abanye kuyabaqhuba sibili iviki yonke abanye kube zinsuku ezintathu ngiyabona kuyabe sokusiya ngokuthi umuntu yena uhambile yini ekliniki kumbe omunye uzenzele ngekhaya kodwa iningi labo engunanzeleleyo balutshwana abahambileyo ezibhedlela besesalindleko lokuthi vele sathi hhayi njeba siyafika kuthiwa kulamaphilizi ambe 10
ukwenza abantu becabangele amanzi kuyini
yikuthi singake sigule izisu ubulawa yonke into engahlanganisa njengobulawa yonke kakhulu ngamanzi ngoba yiwo esiwanathayo ukuthi khona okayahamba abuye ngemva kwensuku amaphayiphi ayaduka amanye adabukile amanye asemadala
wona amanzi nxa ephenduka eke avalwa okwesikhathi ahlanzekile yini nxa wakhangele ngamehlo
hhayi asike ngcolile okuthi ngaleso sikhathi uyakusesaba lokwanatha abe ebomvu kube sokusithi ngokuya nje kwesikhathi ngokuya kwamahola wabone sentshintshini
manje abanye bathatha nyathelo bani elenza begcine bengaguli bayabilisa yini njengalokho siyasibuze ukuthi abanye bayabilisa befake imithi
kunzima ngoba kathesi anjewona amagesi angibona vele balushwana bangabilisa ngawo inkunu yabe vele ezithole enzima so abantu ambona ukuthi bayakwenelisa konke khonokho okukhona yikuthi bayazama ukunatha wona lawa amanzi awethukela i-solution bezama ukuzisiza ngayo ngoba uyabungakwazi ukuthi sikubamba nini uyathuthi yathi uzomunye layethi sikubambile ikakhulu iviki eliphelileyo abantu abaningi bebebanjwe izisu kakhulu
manje bona osubazwile abathatha amanyathelo ezindlini bengayanga esibhedlela bathi baqeda njani isihudo lesi
bayanatha wona amanzi ona lawa ayethukela umuntu aqhubeke ngawo kodwa elokhu egijima endale umama engimaziyo sizinda simqhube 8 days elokhu ehuda